Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 30 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwa ngamanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-uniforms yabahlupha. So uma sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ubunzima obukhulu khonapha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama-ofisi amanye amatsha, ama-upstairs, ama-building aseharare laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selitshaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvula kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le njiviki kubo Monday, Tuesday. Uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labo-teacher bahle nje bazitshela ukuthi hhayi, xazova kwenye 2 weeks, asilindeleni sibone ukuthi kuzenzakalani after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethusileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali lezibali ziyahlupha, abaye baye ema-boarding, abaye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke uhlupho luzakhali abanye futhi ababhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivula kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi ah, lapha sokuzabala kunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukudinga lokudla lokhuyana. Yilo nje ihlupho esililanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus, abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kathesi futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke. Ngoba ungananzelela lama-PPEs lawa abantu kufanele bazivikele ngawo, kufanele asebenze ezikolo. Uhulumente uthi yena abazali ababona bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-uniforms yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer, konke ama-mask, konke okudingwa ngabazali, sibona ukunzima okukhulu khonapha. Ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi ekuhlanganeni kwabo laphana, omunye sengazihambela besecela imaski komunye besitshana ama-mask, kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sesibabe phakathi esikole abatshele ukuthi baziphathe njani, ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho, ube ngisuthi uyasanitiza lo umnyana wabantwana. Abantwana sibathele ukuthi ezindlini bananzeli bana bangakwenzi. Befika after school esikhanye lababalisi labo ngokufana nayo abahambe imeseji efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingatshintshani, lingaminyani, gezanzandla kuphela sanitize. Kodwa bese sithina nxa singaba khona sibili isikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abe khona, kungangcono leso sikolo phose enxa singafuneki ukuvulwa, ngoba singafuneki ukuvulwa kule ngozi yolusamemethe kusalo ligcikwane. Abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini, i-community ibisinikana. Yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli, and kule ngozi yokuthi ivine ukuvikela igcikwane abantu kanti bengazilungiselanga indlela ephakemeyo, ngoba besaziyo ukuthi enxa kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo, manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha, $59 million, phansi kumthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parliamente engowebandla le-MDC Alliance. Sixoxele Sibanda owake wamela njalo isigaba seBinga edalele parliamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana u-PF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yizana u-PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokhu okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga, njengoba la namhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale indlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building aseHarare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi zeparty yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa labo abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhono nayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wase sithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of Parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of Parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Yeah, njengoba ngijilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi sesiqhanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla le MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolugatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe wabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. Umgabe oyedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo yeMathepeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah, Kwa manje sengilichia ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Impilo injani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezani lezaphu ukuthi i-deputy president enye izabuya ukuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela laba bahlale sibazwa bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezani lezaphu yayenza ukuthi eZimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi ekucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2, uphethe isikhundla sebu-deputy president, uphethe isikhundla sokwayi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kade akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2, hayi umbuso wasezimbabwe buhlungu kakhulu. Umbuso wasezimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizu. Izo ama-taxi ezu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupuko. Uzupuko kuthiwa yiko akoku-right khona. Uzupuko akala. Esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupuko wakhona wona lowo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngawona. Ale corona izupuko ngoba ngiyabo mina ngakwa labo Shiwenga. Ayila corona yona yabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda, wonke amazwe avulile amabhoda, kodwa manje bona balokhu beyalale le bhoda. Ama-airport bavulile, bathi thina abantu abeZimbabwe yithesi le corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane, wonke ama-airport avulile, kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama yikuze ivalele amabhoda. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Masingazange sashintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Masingazange sazikhulula thina siloku sihwebhana. Engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu li-right, sivotele iqembu li-right. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uChairman wabontanga eBubi District. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukababa uMonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini, lokwesaba ukudliwa yini, oro lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliza iMDC Alliance. Udaba lwakhe nganandithole kahle kahle ukuthi yena uqondene ngoba uma sijakhangela vele iparty ekureyisi ibhizi eligijima kakhulu MDC Alliance yilo ibhizi esikhaya lutho ngikhona yilo lingachiya iZanu-PF. Le MDC imthwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe Center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amashona, lathi singe singabazukulu bamashona. So uma bedabula esenta iZimbabwe bashuto ngkhona sothi nasiqondena. So leyo ngeke siyikhayela kangako. Sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe futhi-disturber. Uma yena ekhayelela idlelo, kayekele thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo olithandayo yena uma ekhayelela idlelo. Kaqaleme ngestori sakhe lesokufuna ukuthi onko e-disturber. Uma izathi yena uyi-MDC Alliance, waye conteste i-MDCT. Kathesi usixotshela abantu ephalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti ukuthi lakhe kwayi MDCT nasi ubona bengene MDC Alliance umuntu rakeke nestory sakhe leso yeke nesibili engafuni ukuthi a disturb yena uma ukuthi ngoze two imali kadla imali kuphele hambe elala kulokuthi ngoze disturb uhlelo ngoba thina vele esikhale utonkwa izanpf vele asizwa si MDC Alliance vele asizwa vehlala siyichayi manje futhi sayichaya ngo 2023 uma umuntu engasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi ethini MDC Alliance lokubheka ukudisturb isiko utonkwa ikufuna ukukontest lo fuzo disturb ngiyacela sibili sihlobo bantu MDC Alliance asike sikuhlusise kahle kahle udaba lwa Monzora lo ngiyabonga
elibingelela balandeli be studio 7 lana ma journalist akithonke America ndawo zonke nje mhlaba wonke jikele siyayizwa indaba yegugrawundi le okukhulunywa ngayo ekhaya so izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amanye la sebekhulume lawo ama-groups yathi izinduna ziphathe udaba lolo eqinisweni uma kuwukuthi induna izokuthi ziphathe udaba lolo kungama-groups amanye atsho njalo kumbe lama-victims abaluphathe ngendlela efaneleyo ibengalingi siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumente kumbe ukuhambisana norhulumente ngendlela afisa khona ababona ukuthi benza njani ubhoso nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangako ubhoso we-Gugrawundi kabotshwe ayijele kabotshwe ayijele qiniso lelo uMordekhayi Ndlovu lo obetshela nyini
salibonani salibonani balalalo bakwa-studio 7 ukhuluma ngudongelayididi ngadidi yaqubuka ngiseplumtree ngithanda ukuthi kumejinja yazi ukuthi zizabele zihlupha kuphela liyakwazi ukuthi zanu-PF yiyo ebusayo la omali ngeze lenzela yacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi sine how many strategies zokuwina ama-election cabe nga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies okuwi kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idife kanti selikhaya la futhi liqale la selilokhu liphande amangcwaba likhuluma yegugrawundi hhayi alikenilimbe ngendaba zokuphande amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi nokuwina ama-elections
salibonani salibonani studio 7 njani njani studio 7 yeah igama ngiphethosi ngokuhlala ngilaphela ubani yeah besicela madoda ukuthi asivoteni mafowethu asiregistreni asiregistreni ngobuningi bethu madoda siregistreni sizamane isikhathi zami le madoda asizameni namandla wonke ala ibona into yenzakala eZambia madoda asizameni nathi ukubambana sizame ukuthi sivotele especially MDC yela ma-chance okuthi singakhiphi izami asivoteni ngobuningi madoda siregistrile nasembu yakhona asizameni asizameni madoda sizame ukukhipha izami besiphume ukuhluphekeni sivote salinda ivote ivote makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona senzeni nje abantu beZambia madoda asenzeni kanjalo sivote silindeni amavoti ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona ufrigavele ungabi khona please bafowethu asizameni sisukume nini madoda
wenakakomo wenkunzi emanxeba ekhonya ikwelemelika izwakale kwelikamthwakazi esh ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza nabo ngithika sibonge kuleyo ndawo kankomo naye indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwale ndoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho igugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe kubana izosiqeda kwelikamthwakazi esh nayindaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi eyi lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwebe isela lakutholaphi lokho ayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela inhlonipho kuleyo ndawo sicela inhlonipho ngoba sithanda ukuwazi kubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi kubana isela ubani uyisigangi ubani ayinyeki isebenzeke lento
la
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaya isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyikuphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicatshangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso i-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alithumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamathumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba soluthiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi icubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu, the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama-advisors akhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasosha awe-America from e-Afghanistan nge-speed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan lalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba-make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasosha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga, especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizokuthiwa sebeblokhwa, kufakwa ama-roadblock i-Taliban. So I think uBiden, yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayi, into e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze nalo ubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhu iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kuyinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olu Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumele aphenduke ekhaya, ngoba wasabona isidingo sokuthi iAmerika ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.